UNyakura owayengu-Vice Chancellor weKolishi le-University of Zimbabwe ubika wanikeza unkosikazi Grace Mugabe isicoco se-PhD okungekho emthethweni ngomnyaka ka-2014 okwenza wasolwa kakhulu ngoba unkosikazi Mugabe engazange afundele lesi coco. Kodwa uNyakura uyalandula icala leli esithi yena wayelandela iziqondiso zowayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe onguye wayengu-Chancellor wamayunivesithi wonke elizweni. Namhlanje uNyakura ubecela idale ukuba lesule icala leli ngoba kwakungekho emandleni akhe ukupha isicoco ekolitshini. Kodwa uMantshi uMtebetsi walile isicelo lesi esithi kumele athonisiswe icala leli umthethwandaba wona utsho ukuthi umsulwana abantu abaningi bathi uNyakura akumelanga athwale yedwa umthwalolo ngoba uMgabe wayenamandla edlulise amalawulo. Omunye walo mqondo onje uMnumzana Mlindelo Mancitshana isakhamuzi seHarare.
Umuntu onguye owayengu-Chancellor, nguye ubaba uMgabe, nguye owayengumkhulu wama-university wonke, nguye owanika i-directive yokuthi umfazi wakhe kanikwe isicoco. Ngakho akula muntu oyengamphikisa ngesikhathi leso, akula muntu oyelamandla okuphikisa uMgabe ngokwesabeka ayekho khona ngesikhathi sakhe. So ukuthi kathesi sithi uNyakura kabotshwe, mboni ngani kuyase kuyikumhlukumeza nje ngoba laye kwakubo ngaphezu kwamandla akhe, kwakungela nto ayengayenza.
UMancitshana usekelwe ngesinye isifundi seCollege University of Zimbabwe uMnumzana Perence Phiri yena othi ukubopha uNyakura liphutha elikhulu.
Ukubopha uNyakura ngibona ngani kuliphutha elikhulu kakhulu ngenxa yokuthi sonke siyakwazi ukuthi uNyakura aphikisane lalokhu ayekutshelwe ukuthi akwenze ukuthi anike uGrace Mugabe i-degree leli. Kwakusitsho ukuthi kwakuzakuba yikuphela komsebenzi wakhe. So kumele sinanzelele ukuthi ayisiyo into ayenza ngokucabanga kwakhe, wayelalokho kwakumfuqa njalo wayengelawo amandla ukuthi aphikisane lakho. So umuntu omele ajeziswe nguGrace Mugabe njalo athethelele lelo degree.
Kodwa uMnumzana Mlungisi Moyo esinye sakamuzi seHarare yena uphambana nabanye ethi uNyakura kumele athonisiswe indima ayidlalayo kuleli cala.
Indaba eqakathekileyo njalo ukuthi ebotshwe njengomuntu owephula amacala. Ngiyakhumbula lapho okwenzakala lesi sigigaba abanye satsho ukubana Olive Nyakura labanye abavuma ukusetshenziswa ngababusi ngelinye ilanga kuzamele beziphendulele emthethwandaba nxa laba ababasebenzisayo sebekhutshiwe emandleni kumbe embusweni. Kodwa ke indaba esidanisayo yokubana akula justice endabeni leyi ngoba umuntu onguye owaphiwa lelo degree kumbe i-doctorate uGrace Mugabe kakalithathelwa.
Imizamo yokukhuluma legqweta likaNyakura uMnumzana Sylvester Ashiti yehlule ngoba ubedumele igqweta elisakhulayo emthethwandaba lona elale ukutsho ibizo lalo. Kunjalo nje uMongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane labatsha bebandla le-ZANU-PF ebazisa ukuba ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthuthukiswa kwabo esithi balakho ukuthola imali ebhanga le-Empower Bank nxa befuna ukuqala inhlelo zokuzithuthukisa. UMnangagwa ubikwa ehlala phansi labatsha laba ngenhloso yokuzwa izikhalazo zabo lapho besithi uhulumende kabanikeza amathuba kwezamabhizinisi lokunye okutholwa ngabadala. UMnangagwa uphinde wakhuluma ngodaba lokubhadalwa kwabalimi abamhlophe esithi lokhu kusemthethweni kodwa uhulumende ubhadala impahla abayelahlekelwa yiyo ngesikhathi sokuthathwa kwamapulazi abo hatshi umhlabathi ngoba wawungasiwabo. Imele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.